Endabeni zethu lamhlanje, abantu babanjwa ngamandla ukuthi bahlawule imali esetshenziswa ukwenza umhlangano kaMongameli Robert Mugabe eMtare. Idale lePhalamende likhangelelwe ukuthi lithwalise nzima umphathi ntambo wezemibiko lokuthwala impahla oseyehluleke ukuguqula imithetho evimba ukusebenza kahle kwamaphephandaba lemisakazo. Lamhla sixoxa lo Leslie Phiri, okuhlelo lweMandela Washington Fellowship osebenza emsakazweni weBreeze FM. Abesifazana bakhala ngokuswelakala kwemthombo yamanzi eKhezi, lapho abantu abalokhe besikha amanzi ezifuleni. Inhlanganiso ye-United Nations Development Program izama ukwenza umhlangano wabalimi lapho abazabukisa khona abakwenzayo. Sizahlaziya ezombusazwe ngesikhathi inhlanganiso ye-National Electoral Reform Agenda ilungiselela ukwenza umhlangano omkhulu lozulu. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama, lamhla sixoxa ngokunqabele ukwendisa abantwana besesebancane. Kusasa lusuku lwe-Day of African Child lithini ngalokho? Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp, laku Facebook ku VOA Ndebele.